So we seek a descent of a VOA in the valley. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuzivandlela 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Ukulabo somabhizinisi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali.
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye eHarare.
Abantu abaningi bathi bathole nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo.
Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kule Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump. Ukubika ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abafika phose ama-217 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, wathi abedlula ama-770 batholakale belegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ophethe njalo uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle ephika imibiko ethi izibhedlela elizweni sezigcwele izigulane. UChiwenga wethule umbiko lo esithi kulabanye abantu abaloba amanga ngokwenzakala ezibhedlela elizweni Zimbabwe. Kusukela ngombimbito onyakenye abantu abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingama-20,236,881. Uhlangothi lolu luthi kunani leli sokwabhubha abafika ama-783 waphepha abedlula inkulungwane ezili-15,872. Okwamanje eleZimbabwe selilamaviki amabili liphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown kusenzelwa ukuvimba umemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Bayakhala abalamabhizimusi ngokudinga incwadi zokuqhuba imisebenzi yabo. Bathi incwadi lezi zitholakala eHarare kuphela. Sixoxe lomunye wabosomabhizimusi uMnumzana Dabengwa Zesia osehlala kwinkampani yakhe emelele incwadi yokuthi avule ibhizimusi yakhe kubulawayo.
Ngilapha ku-George Slundi kwaBulawayo siyenza ngama-fridge, refrigeration and air conditioning.
Yes, lokuthiwa kuvaliwe ngqi khonapho kuhamba njani?
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye ku-eHarare ukuthi bezame ukuthi besilungisele ukuthi sibe sivula sincedise ngoba thina sikuma-essential ngoba sincedisa ama-hotels avulile i-tourism. So they need us, lama supermarket, they need a refrigeration system. So sivalile kwathiwa si-applyele to Harare, but silapha kuBulawayo.
So bathi indaba bengalinika incwadi leso?
Yikho ngisithi bathi si-applyele eHarare, eHarare yeza siphendule isinike izincwadi zona lezi. So ngingazi iproblem ukuthi why zingayenzelwa khona apha kuBulawayo ngoba wonke 10 provinces ziyenzelwa eHarare.
Kukhanya kuyahlupha khonoko. So alibhadali imali kumbe liyabhadala? Likwenza njani konke khonoko?
Hayi, lapho kuthiwa siyebhadala khona sibe lokuyi-receipt esiya ku-attacha khona esibhadala khona imali ezwayo sibile ukuthi si-apply ukuthi bethatha ama-application ethu.
Kuthiwa imalini njalo ngobani bolako?
Siyadiphenda, bathi khona kuyadiphenda ukuthi ulama-workers amangaki balokuyi-percentage abakuthathayo khonapho abasebe-calculator. Mina ngibhadala about 5,000 RTGS.
Abantu benza njani i-social distancing kule nkinga zonke lezi?
Ngakunje belandele i-social distance like ama-companies ayabe labantu abaningi. For now I think they must reduce i-number of workers like in a supermarket. They must reduce i-number lwabantu abangenayo bekwanisa ukuba manager bengabe baningi endaweni. But manje silohlupho ngamabhasi. Amabhasi alokhu ethwala abantu kuphela ozupho laba ayagcwalisa wona lawa amabhasi kuthiwa ethwala abantu ayebegcwele.
So wena khonapho-ke izisebenzi zakho zime njani? Zingaphi njalo nxa zingekho emsebenzini pho zidlala?
Ziyakhala kakhulu, zifona nazo daily ukuthi incwadi ayikakuyini ngoba endlini akusahlaleki, indlala, inyanga sesiyaphela labo bafuze bebhadele ama-renters. I-renters zimanga mphathi. ngoba inyanga iphela ama rentals ama shop afunakala ama salaries zabantu afunakala lesikolo lazo bafundisa online bafuna ama school fees abo lawo ngama email bayathumela sikunje kanje
so sebathi wena kumele wena uhlawule malini xa sikangele rent konapho njalo lokuthi uholisa abantu laba imalini ngenyanga
yeah laba ubakola ngama ngezinyanga nyanga lama rentals akhona hayi ngezinkulungwane sibili ziyabiyisa
Kho manje zakwenza njani?
Hey sizazama ukuthi sizwe ukuthi sizakhulumisana labo njani ngoba kwenye ishopu sengiyikhiphile impahla zami ngoba ngibona ukuthi rent yabiza ndimaza.
Umnumzana Dabengozizi ya ngusomabhizimusi wakobulawayo. Sixoxe la ephandle kwebhizimusi yakhe edolobheni leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphatha amandla zikahulumende. Kusenjalo abantu abaningi abahlala kobulawayo bathi bathwele nzima ngenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabahluphekayo ngumnumzana Nhlanhla Mkhwananzi ohlala eNkulumane.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo ukuthi sizaphila kanjani, ukuthi sizokwenza kanjani ngoba ama-shops evalile singasakwanisa ukuthi sithengise. Abantu abaningi vele ngabantu abazisebenzayo. Ihulumende ngabe yakukhangela khonokho ukuthi ama-shops yebo kavule kodwa i-social distancing ayenziwe. Amaphoyisa ihambe ekhangela ukuthi i-social distancing iyenziwe kodwa abantu bezisebenza.
Lokhu kusekelwa nguNkosikazi Faith Chuma ohlala eNketa 7.
Abantu abaningi siyazisebenza. So nxa abantu sikulockdown so kuba nzima ukuthi imuli ziphile ngoba abantu bathengisa izinto ezichiyachiyene ukuze bakhone ubhadala ama rent lokuthenga ukudla kwabantwana lento ezinjalo. Two, abantwana kabaye esikolo and abaningi sokwenza ukuthi abantwana bagcine betshona bebhema imbanje abafana amankazana vele akusaqedakala abaningi sebazithwala. So ukuthi noma izikolo zingavula ukuthi babuyele ezikolo abantwana abaningi abasoze bakukwanise.
Umnumzana Khulekani Ndlovu ohlala ePhumula uthi abantu abaningi bahlutshwa yikuswelakala kwamanzi ngesikhathi bevalelwe ezindlini kusenzelwa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Hayi, COVID isithwale senzima sibili. Okunye nje ukuhluphayo indaba intuduko lwamanzi nolokuthi akula manzi khopha ngesikhathi kumele sisanitize lezi bhorane zakhona ziyafa. Sendilanga lonke usesibhoraneni ufuwelela amanzi isikhathi sekhefu besesikwana lokhu ungathola amanzi sungahlangana namasosi akube ngokunye.
Unkosikazi Gertrude Moyo ohlala eLobhengula uthi zitholakala nzima incwadi zokuhamba endaweni ezichiyeneyo.
Indaba yencwadi lezi zokuhamba isithwali senzima nganxa sovelele ludubo oluqondileyo kunzima vele ukuthi uzuthole usizo masinyane ngendaba yokuthi uhlupho lwakho labe luphuthuma. Uyahamba ku-local police station bafike bakujikelele lale uvele kungacaci ukuthi kanti vele usizo uzaluthola ngaphi ngoba nomela kuncedise.
Abezempilakahle baqhubekela phambili becebisa uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Rogers Magigo uthi kuyanceda kakhulu ukulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awukwazi umuntu oseceleni kwakho ukuthi ingabe nenjani. Hlala usanitize izandla zakho njalo imask yakho ivale umlomo lamakhala.
Kusenjalo iphephandaba leSunday Mail libika ukuba inkampani yeClosed Clinical Diagnostics Lab ithengisa okungekho emthethweni incwadi zabafuna ukuya kwamanye amazwe eziveza isimo sabo ngomkhuhlane weCOVID-19. Iphephandaba leli libika ukuthi incwadi eyodwa ithengiswa ngamadola eMelika afika amachumi amane lanhlanu i-$45. Kubikwa ukuba omunye wabaqondisi benkampani le ngudokotela Obadiah Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Waxotshwa kuhulumende esetheswa icala lokulobelana isivumelwano okungekho emthethweni leyinye ikampani okwakumele ithenge imitshina lokunye okuphathelene lomkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma lomoyo leziphathamandla zenkampani le akade bengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
So kusele insuku ezimbili ukuthi kugcotshwe umnumzana Joseph Biden ukuba abe ngumongameli wakwelemelika kulandela ukuphika kukamongameli Donald Trump ukuba wanqotshwa kukhetho olwenziwa ngolwezinyakenye. Utrump osezadweliswa lidali lesenethi icala lokuthotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene edali lecongress ngenkani mhlaka 6 Zibandlela lamanye kubikwa ukuba uzasuka esigodleni sikamongameli e-White House ngosuku kugcotshwa uBiden. Ufisa ukuba avaleliswe ngamasotsha athi kumele afole eveza ukumhlonipha. Abalandela ezombusazwe bathi ufuna umhlaba wonke jikelele ubuke azakwenza ukhohlwa kancane ngokugcotshwa kukaBiden. Okwamanje kula masotsha afika inkulungwane ezingama-25,000 avimbe phakathi laphandle kwedali le-Congress lezinye indawo eziseduzane lokugcotshwa khona uBiden. Kusatshwa ukuba abasekeli bakaTrump abahlomileyo bangaphazamisa umcimbi lo. UTrump usanda kwethula umlayezelo wokuthi uzasekela ukugcotshwa kukaBiden loba engasuze ahambe eCapitol okuza kwenziwa umcimbi wokugcoba umongameli omutsha.
Today I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. Let us choose to move forward united.
Namhla ngiyacela ukuba liyekele ukuxabana, lidonse ndawonye njengesizalwane sakwele Melika. Siza kunqoba konke lokhu njengalokhu esijwayele ukwenza.
Baningi abantu eZimbabwe abalandela okwenzakala eMelika. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma oke wamela iphelandaba mbumphuma edale lephalamende ekubandla leZANU PF.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho noma ingahambanga ngendlela wena obufuna ubana ihambe ngayo. Yiyo ke idemokrasi leyo. Hathi ukubana nxa kungahambanga ngendlela yami akuqondanga, akulunganga. Lokho yiko oyabe sokutshengisela ukubana umuntu uyabe ungumuntu othanda ubana into yonke ihambe ngendlela yakho, ungumuntu abathi ngesiNgisi o-selfish. Konokwana akwakhi lizwe, akwakhi simo. Kodwa kuyatshengisa ukubana ungumuntu ongasoze wafa wathembekala ngendlela epheleleyo.
Omunye njalo olandela udaba lolu ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi, umsekeli kaTrump.
Siyakubona ukuxokozela kweMelika. Melika yizwe bevele lona lithi lihamba phambili ngendaba yedemokrasi. Kodwa ke thina namhlanje kuyabonisa ukuthi anywhere on planet i-democracy can be tested. Ingatestwa i-democracy ngendlela ehlukile. Bonile amasocha selale endlini kwezama Senate houses eMelika begade khonoko ukuthi this was a disputed election. So iMelika namhlanje kumele ifunde ikakhulu izwe elifana neAfrika. NgoAfrika izwe nje liya divide yibo lama Americans abantu bamhlophe. Sithi izwe lakithi eAfrika ngabe nathi liyabona ukuthi ayikho nje into esingatshona sikhuluma ngayo eAmerica. Ngesintu kuthiwa eyomdena ingenwa.
Abantu eMelika sebethule amehlo bemelele ukubona okuzakwenzakala ngolwesithathu kugcotshwa uBiden. Amabutho amapholisa ensitha labanye abezomvikela sebegcwele ezigodlweni zezabelo zonke kusenzelwa ukuvimba abalandeli bakaTrump abalakho ukuhlasela ngezikhali. UTrump uthi ukhetho lwebiwa libandla lamademocrats akula bufakazi obusekela okukhulunywa nguTrump. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNkosikazi Kamala Harris ozangena esikhundleni somsekeli kamongameli ngolwesithathu uzafungiswa ukuba angene ehofisini le uNkosikazi Sonia Sotomayor okudale le-Supreme Court. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 95 million asebetholakale belegciwane le-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela lesi sithi abedlula izigidi ezimbili sebabhubha. Inhlanganiso ye-Center for Disease Control kuzwekazi le-Africa ithi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebetholakale beleCOVID-19 kwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 78,351. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lonkosazana Cynthia Dube oyincwethi kwezamasiko esintu. Lapha ke sixoxa ngokukhuliswa kwabantwana. Madube, siyakwamukela kuhlelo.
Sanibonani, thokoza omuhle, mahlabezulu. Sizwe sikaLobhengula, sizwe sikaMambo, bantwana benhlabathi. Ngithi ngiyalibingelela olubingelelayo nguCynthia wazakala njengoMadube, kodwa nguManzila akawulandelwa, uMagasela, intombi emhlophe, ngabomi abanye bebahlophe ngokudalwa. Engucelayo yikubana asifundiseni abantwabethu inhlonipho esakhuliswa ngayo thina. Ngiyazi umthakazi wakhuliswa ngenhlonipho enkulu. Aba from 70s usiya phansi sakhuliswa ngenhlonipho thina. Sasikwazi ukuthi umuntu omdala uyahlonitshwa. Kungakhathalekile umzali wakho kumbe kakusimzali wakho. Sasibahlonipha thina. Wayekutshaya uma ekuthola uganga. Kungabi indaba zalokho. Ungeke ufike ubike nasekhaya. Kodwa namhlanje isizwe sincane sikhwela sizehlela phezu kwabadala. Sikhwela sizehlela phezu kwama-leaders abakhokheli bethu. Sikhwela sizehlela la kubana ngubani. Kambe i-social media angivumi.
Madube, umntwana ukhuliswa njani njengoba umhlaba ume kanje?
Umntwana indlela omkhulise ngayo ekhaya yiyo aphila ngayo. Yebo balutshwana abaphambukayo, kodwa kunzima ukuthi umntwana aphume endleleni wena omkhulise ngayo mzali. Yikho ngithi angisola i-social media, ngisola thina njengabazali. Sibakhulisa njani abantwabethu? Ngo-bundle of joy. Namhlanje nje ngimkhuza angitshele engakudla ngendlala. Namhlanje ngimtshaya agijime aye ngibophisa. Komthwakazi asikuvumi lo. Asikuvumi komthwakazi.
Amasiko phela Madube asabalele, manje kumele kwenziweni?
Abakomthwakazi bakhuliswa ngenhlonipho. Bahlonipha abazali babo, ababazalayo, abazali babo, abangabazaliyo. Wonke umuntu sikhule sikwazi ukuthi ngumzali thina. Ngakho ke bathwakazi abahle. Asikhuliseni abantwana ngendlela esiza ijabulela lamasebe khulile abangisoze baphambuke kiyo. IBhayibheli lithi hlonipha uyihlolonyoko ukuze insuku zakho zande. Libuye futhi kuzaga lithi khulisa umntwana ngendlela azathi sekhulile angaphumi kiyo. Singakhali badala kusasa abantwana amasebe mosha ngoba sehlulekile thina. Asikhuliseni abantwana ngenhlonipho. Isiko kalibuyele esikweni, abantwana kababuyele enhlonipheni. Njalo singavumeli ukuthathelwa amalungelo ethu singabazali ngabantwana ngoba kuthiwa siyabotshwa. Umntanami ngowama somntana epolisi. Asikhuliseni abantwana bethu ukuthi singabi lamahloni kusasa ngabo. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa lonkosazana Cynthia Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uBusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki elidlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Ukukhangela amandla elizwi likaNkulunkulu empilweni zethu. Mbala lapha kumaHubo 107 iverse ka-20 ithi yona yathumela ilizwi layo yabasilisa yabakhulula ekubhujisweni. Ngiyakwazi ukuthi kathesi ngesikhathi se-COVID bakhona abangezwa kuhle emzimbeni. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje. Ngiyakwazi ukuthi abantu bebenikana amacebo, abanye besithi hayi ubofutha ubowenza lokhu lokuyana. Dabane njalo besiyabona odokotela. Singaqhubekela phambili senza konke. Kodwa nanku lapha omunye umuthi oqhakathekileyo. Ilizwi likaNkulunkulu. Ngibale lapha kuSalm 107 verse 20. Ithi yona wathumela ilizwi lakhe wabasilisa, wabakhulula ekubhujisweni. Futhi ukuthi uNkulunkulu ilizwi lakhe lele silalo esilibalayo emabandleni. Nxa ilizwi likaNkulunkulu ulibala kumbe usizwa omunye umuntu elibale lithumayela liletha ukuphiliswa, liletha ukusiliswa, liletha inguquko emzimbeni yethu lasemphefumuleni wethu. abantu abaningi nxa sikhangela ilizwi likaNkulunkulu sijayele ukubona amandla alo nxa iguqula umphefumulo womuntu. Yikho kokuqala umsebenzi ilizwi likaNkulunkulu eliwenzayo. Kodwa kulento yesibili ilizwi likaNkulunkulu elimsebenzi eliwenzayo nxa lisiza kithi. Lokho kwesibili yikho engifuna ukugxila kikho namhlanje, kho engikhuluma ngakho ukuphiliswa komzimba. Singakhangela ku-Isaiah 53. U-Isaiah uyachasisa kabanzi uthi yena lapho uJesu elenga esiphambanweni wayethwele izono zethu zonke, kodwa kwesibili wayethwele yonke imikhuhlane yethu. Ebese sithi yena u-Isaiah ngemidwa yakhe siyaphiliswa. UJesu kutsho ukuthi ukuthaya kwakhe bathi bona abembali ngemuva lapha ayetshaya khona kwaso kunjengomfolo lapha umuntu adelima khona. Ngakho-ke ilizwi likaNkulunkulu lithi lona uJesu elenga esiphambanweni elezilonda. Ngezilonda zona ziyani uJesu azitholayo yizo ezaletha ukuphiliswa lokusiliswa kwethu. Kutho ukuthi nxa ngakukhangela ngale ndlela wena wasiliswa 2000 years ago lapho uJesu ethwele izono zakho, lapho uJesu ethwele ubuhlungu bakho. Kutho ukuthi layo ni COVID-19 wayithwala njalo uyakwanisa ukukuphilisa. Ulwazi olwaziwa ngabodokotela ukusilisa uvela kuNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ngamandla akhe angakeke sachasisa uyabuya njalo phansi yena afika asilise umuntu, umuntu aphile. Ilizwi lakhe liyakhuluma kuJakobe lithi lona nxa ukhona na ugulayo phakathi kwenu, biza abadala bebandla bembeke izandla, umkhuleko wokholo uzamphilisa. Kutho ukuthi uNkulunkulu ukubekile elizwini lakhe ukuthi uyasenzela zonke ezinye izinto, kodwa enye into eqakathekile asenzela yona yokusiphilisa. Ngiyakhumbula lwana umama owayelomkhuhlane wokopha, ilizwi likaNkulunkulu lithi wathatha imali yakhe yonke yaya ezinyangeni, yaya kubodokotela, yenza yonke into ongayicabanga ukuze aphile kodwa akazange akuthole. Kodwa wathi lapho ebona uJesu wathinta-ke ilembu uJesu ayeligqokile, izembatho zikaJesu, wathola-ke ukuphiliswa, amandla kaJesu akhululeka abemsilisa ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasilisa abantu bakhe.
Akuyiphethe mfundisi,
funa ukuthandazela wonke umuntu ongezwa kuhle, wena onzwayo kathesi kumagagasi lawa, yathandaza ngegama likaJesu ukuba lumkhuhlane ongabe ukubambile kumbe isifuba kumbe i-COVID, namhlanje siyathandaza ngegama likaJesu, thola ukuphiliswa, thola ukusiliswa, usukume lapho lele khona ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya, silo mfundisi useniSibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo, lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshona njani mthwakazo omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo siloma Wiza, umculi womdumo weKwaito wakoBulawayo. Sixoxa ngengoma yakhe ephume ngoDisemba engaphansi kwesihloko esithi 21. Asizweni ingoma le ngamafishane bese sixoxa loma Wiza. Ngelubono 21 u2021 ingoma kaMawiza 21. Mawiza, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela okuningi mayelana nale ngoma.
U21 ingoma yami ephume last year ngoDisemba, ingoma ebengisebenza lomuye uKelvin lapho ebesikhuluma ngokuthi sifuna ukubona u2021. Sonke siyazi ukuthi u2020 has been a hectic year. So ibiyingoma nje atisimotivata sikhangelele u2021 ukuthi u2021 yena ube ngomnyaka ohlukene lo 2020.
Eshe,
and like Kelvin akasafikanga kumnyaka ka 2021. RIP Kelvin. Mawiza, uyasho ukuthi belikhangelela ukumotivate abantu. Wonke umuntu olalela le ngoma kukhona na okumele akufunde.
Uningi ongakufunda ngengoma leyo 2021. I-COVID-19 isifundisile ukuqakatheka kwempilo, ukuthi njengabatsha kuqakathekile njalo ukuthi si-appreciate i-life. Isifundisile njalo ukuqakatheka kokuthi sibe sichekana njengabasakhulayo, sichekana sizimuli singabangane. Into ebesizicabanga sibhala ingoma leyo 2021.
Hayi, siyakuzwa Mawisa, wothi ngikubamba umlomo kancane. Izulukandaba asizweni ingoma ka Mawisa u-21.
Kulamanga, izizonke zilamanga, i-lockdown, kulamanga, i-COVID, kulamanga, 2020 kulamanga, izizonke zilamanga.
Elu bonu 2021 ingoma eka Mawisa. Mawisa ukhangela ukwethulela uzulu ingoma ezintsha na kulomnyaka.
Sengisebenza i-album yami yesibili ulast number 2. Last year umnyaka uqala bengikhiphe i-album yami yokuqala ulast number. So sikulockdown lapho ngijoine studio anzama ukupheka idlalade elingcono, nzama ukupheka idlalade elifundisayo. So ngingathi ya uzulu ngikhangelele i-album kubo mid-year.
Isikhathi sesesijonga mangoyi gcibe ingxoxo phosela amazwi akho okucela.
Abafisa ukundandela ukulalela ingoma zami. Ingoma zami zikhona ku-iTunes, zikhona ku-Spotify, zikhona ku-Amazon, la ku-YouTube ama-videos akhona, ku-Twitter it's @MawisaZim, ku-Instagram it's @MawisaZim, ku-Facebook nguMawisaZim.
Silukandaba, sithanda ukubonga uMawisa, Wisa, ngokungena kuhlelo, Mr. Khuluma isikhiwa ngevernacular. Silukandaba, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo lwabatsha lwe-Big Connection ngolwesibili lapho sikhangela okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus olebulisayo. Ngenjabulo, igama lami nguMaikoke, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye!
Smoke house, cafe, hut, every place, visa, ticket, visa, calling, copying, let's go very teacher. Ow. Ow. Ilamanga, 2020 ulamanga, isizonke zilamanga, ilamanga, ilamanga, 2020 ulamanga, isizonke zilamanga,
Michael. Singakugqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebeselazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe ulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali. Abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kule Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump okubikwa ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngo-Kip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.